Soko izika disenda bago VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 kuMvimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sinjalo singomama, umama bengangeni ukuthi sibavotele, asivotele abanye omama ngoba singomama singesikholile ukuthi ubani nazibani nguma bani ngamvotela usezambuliza ngesezathini. Yikho kusilisele emuva endabeni zepolitiki singabomama.
Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo oka-2021. Ele Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine se-Kyiv kanye nedolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube nokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso yezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lokudinga asebethatha izikhundla ezathiwa zingela bameli ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga edale lephalamende nakumakhansilo lama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Ngakho-ke abenhlanganiso lezi bakhuthaza amabandla wonke ezombusazwe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa lesi simo ngoba okwenzakeleyo kwephula isisekelo sombuso selizwe. Okwethulwe ngababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuveza ukuba isilinganiso sokwedlula ichumi lanhlanu ekhulwini 15.5%. Abesifazana yibo abanqobe kukhetho lwamakhansila kuthi abayisilinganiso samachumi amabili lanye ekhulwini 21%. Yibo abanqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamente. Abenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership and Political Excellence bathi okudanisayo yikuthi abesifazana yibo abaphuma ngobuningi ukuyavotela abesilisa ngenxa yokuthi omama abancintisayo bebalutshwana.
Kathi sizananzelela ukuthi omama bebebalutshwana kuma-elections kumba abakade bekontesta bebalutshwana. Kungani kuyikuthi omama thina singomama silokuncintisana thize njalo sikholelwe ukuthi umuntu omama engabusa omunye umama. Ungathi njalo futhi umphakathi wona ngokwawo awukholelwa ekwesekeni umama ukuthi naye engabuza. Sinjalo singomama, umama bengangeni ukuthi sibavotele, asivotele abanye omama ngoba singomama singesikholelwa ukuthi ubani unazibani buma bani ngamvotelwa usezambuluza kumbe sezathini. Yikho kusibisele emuva endabeni zepolitiki singabomama. Kunjalo futhi umphakathi esiphila kiwo lawa namasiko lawo ngeyinye into esibizele emuva ekuthini omama baphatheke entweni bephatheke endabeni zepolitiki. Ngoba kunje umama uzathendile sefuna ukungena kupolitiki usazivane fethi asukuthi usukhombile khona le ngoba sofuna ukungena entweni zepolitiki. Asitholi ukwesekana singomama, asitholi ukwesekana futhi njalo kubobaba. Umama engathi lami sengifuna ukuba ngu-MP kumbe sengifuna ukuba ngu-councilor. Balutshwana obaba bavuma ukuthi omama babo baphatheke, abafazi babathetheke baphatheke kwezepolitiki. Abaningi bahle bethi into eyenzayo le ayisahambisani lana. Uba abaningi behle bethi nxa sukhetha ukungena kwezepolitiki usuthiwe umtshato. Yikho libona omama bengani bathule endabeni zepolitiki. Isifiso sabebalaso ukungena kwezepolitiki but usekelo lokwesekana singabomama kulutshwana njalo kuphansi.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu ngendlela esabekayo eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo. Over 2021, uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula lumbiko eJohannesburg emhlanganweni wabezindaba izolo, unobhala jikelele wenhlanganiswe Amnesty International unkosikazi Agnes Calamardi uchaze u-2021 njengomnyaka wokwephulwa kwamalungelo oluntu, amalungelo ezempilakahle, amalungelo emfundo, lezinto eziqakathekileyo empilweni ezifana lokudla, amanzi, lendlela zokuziphilisa. Uthi amazwe asathuthukayo yiwo athwale amagabha avuzayo ngesikhathi la anothileyo egodla imithi yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus.
We need African leaders to be playing a role and to say
sifuna omongameli bamazwe e-Afrika labo basukume babe yingxenye yokulawula izinto ezenzeka emhlabeni jikelele hashi ukuba ngomalandela.
We need them to be at the forefront of forcing the world to rethink the way we're going to work together as a global community.
Lumbiko uthi uhulumende weZimbabwe wephule amalungelo oluntu kakhulu phakathi komnyaka ka-2021. Uthi kube lokucindezelwa kwelungelo lokwethula imibono ogoqela ukujeziswa kwepolisa leMount Darwin uMnumzana Spencer Chitera ngokuveza usekelo lwakhe kumkhokheli weCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa. Uthi abanye babotshiwe ngoba kuthiwa bebethethisa loba ukweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi enhlanganisweni Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika unkosikazi Muleya Mwananyanda uthi okunye obakhathazileyo ngumthetho obunjwayo ohlose ukucindezela ilungelo lemisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kazulu.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo lokwethula imibono lokuthi abantu babe ngamalunga emhlanganiso abazifunayo.
Have different voices from what the government would like to hear.
Ngokutsho kwalo umbiko, ulentathe izindaba ezilijumilanhlanu ezibotshiweyo eZimbabwe ngo-2021. Kukoqela uGilbert Munetsi owabotshelwa uhamba ngesikhathi esingavunyelwayo kukade yena wayevela emsebenzini. Ukubotshwa mahlayana kwabantu eZimbabwe ngenye izinto esolwa inhlanganiso ye-Amnesty International. Ithi okuningi kwakusenziwa kuvikwa ngomthetho wokunqabela i-coronavirus njengokubotshwa kwabesifazana abebe ku-MDC Alliance unkosazana Cecilia Chinembiri lo Johanna Mamombe abagcine besiyavalelwa kungela sizathu esemthethweni. Amanye amalungelo ephuliweyo agoqela ilungelo lokubuthana kwabantu lelungelo lezindlu elephulwe ngesikhathi abantu bedilizelwa izindlu. Okhokhela i-Amnesty International kwele South Africa unkosazana Shenila Mohammed uthi ngitsho le South Africa imbala yaba lezehlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu.
About 5.3 million households did not have.
Sithole ukuthi izigidi zabantu bezingela amanzi kanye lezambuzi ezingasoke zabalethela imkhuhlane.
Not have access to safe sanitation in 2021. Now these are basic human rights.
Lihlanganiso ethi zehlakalo zika 2021 zikhombisa ukuthi ohulumende abathenjwa ngakho ikuthaza abantu emhlabeni jikelele kugoqela inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lentathe zindaba ukuthi basukume bavikele amalungelo omuntu wonke emhlabeni jikelele. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ele Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine, iKyiv, kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe, eleChernihiv, ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Uhlafuno udaba lokugqiba impi le olwesizifaya kunkulumo ezisungulwe namuhla e-Istanbul eTurkey ezizaqhubeka njalo kusasa. Ibutho le-Ukraine lilokhe limisana lele Russia elahlasela lelo lizwe kunyanga edluleyo. Umphathintambo weRussia obona ngezomvikela uMnumzana Sergei Shoigu uthi okwamanje sebegxile esigabeni seDonbas lapho kule Luhansk le Donetsk khona. Wengeze wathi izwe lakhe lizibona liphumelele kuhlandla lalo lakuqala e-Ukraine, njalo lehlise amandla ebutho lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Dumisani Nkomo.
Mna kuyinto enhle ukubana izwe leRussia selinqume ukubana asozeli hlasele amandla amakhulu indawo eziningi ezijeneyo e-Ukraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impi le isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside, kuba labantu abaningi abafayo, kuba labamabutho amasocha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkhonomi zingahambi kuhle, ngoba izimali eziningi zicina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale e-Ukraine. Njalo ngasikhangela inyanga le ephelileyo sokube lokutshengisela ngama demonstration amaningi eRussia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi asifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona zale ngxenye eqaliseni babejonga ubana impi le ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa isidonsile. So ingakho ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba nokuthula yini impilo iphela lenkulumo lezi zinceda, kumbe kuyabe kulokhe kusese nodlakela laphana lalaphaya?
Ngumbono wami mbona zani impilo izaphela iloba nje kuzaba lezinye izigaba lezinye indawo lapho kuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa siwukhangelisisa, ukuphela kwempi le kuzanceda i-Ukraine, kuzanceda i-Russia, ngoba impi le isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo, impi uma idonsa isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, kulimaza umkonomi we-Russia, kulimaza umkonomi we-Ukraine. Mbona ngazane kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo sesizwe ukubana isinothi esikhulu leso aBrumovichi laso sizama ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamulankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo, amboni impilo idonsa umnyaka uze uphele. Mbona zani kuzaba lokuxoxisana, lokubonisana, bese kubhalelwana phansi isivumelwano.
Lo Mnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esixoxelayo ekobulawayo. Live talk namhla kuhlelo The Connection, uMichael V we Studio 7 uxoxa labatsha abanqobe kukhetho lwama-by elections oluqhutshwe ngempelasonto edluleyo, kanye labakwenzayo ukukhuthazana ukuphatheka kwezombusazwe nokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abadabuka kwele Morocco labeSpain babuthene phambi kwamahofisa ogatsha lobudlelwana lamanye amazwe omhlaba kwele Spain betshengisela beveza imisolo yabo kuhulumende walolo lizwe osethethe inyathelo lokwamukela ukubana isigaba se-Western Sahara kumele sibe phansi kombuso wele Morocco. Ngaphambilini eleSpain lalike lathi kumele kwenziwe ukhetho lokudinga imibono yabantu ngaleli nyathelo lombuso we-Western Sahara, i-referendum. Umeli weleLibya enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba uStephanie Williams uthi uzulu waseLibya usekhathele ngodlame osolule minyaka edlula elishumi esifuna ukhetho uqobo azazikhethela uhulumende amfunayo. Abadabuka kwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bamanyine lezinye izizalwane zalelo lizwe bafola eJohannesburg ngempelasonto lisola ukukhula kohlelo lokuhlaselwa kwabokuza kulelo lizwe ole-Operation Dudula.
Kweziphathelane lezenotho namuhla sihlaziya ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. UChris Gande usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Intengo yempahla lokudla ezitolo iyaqhubeka iqansa ngesikhathi ugatsha lwezamanani olwezimstad lusithi umuntu munye usedinga imali efika phose amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilichumi 9144 kumbe US $38 ukuthi athole okumqoka okungamphilisa ngenyanga yenye. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi abantu bakhanya sebejwayele ukukhwela kwentengo lokhu.
Izinto ziyakhwela intengo, into zokudla. Sifone yona impuphu ikhwelile, isinkwa siyakhwela. Wonke nje ukhooking oil kuyakhwela. Lokhu kusho ukuthi abantu sebedonsa nzima. Umbuzo ukuthi benelisa njani abantu. Abantu bezimbobhe ungakunanzelela sebajayele ukudonsa nzima sebeze becabanga ukuthi kutsho ukuthi impilo vele injalo. Ukuthi umuntu usezasebenzela ukuthi athenge impuphu lethukela le-cooking oil kuphela. Okunengikume. Baphila nzima abantu ngoba ikakhulu iholo lingama-RTGS ubuningi balo. Kodwa impahla iprice ifakwa ama-US dollar nxa irate ikhwela impahla ngapha vele ihlizi ikhweleleyo kodwa ama-RTGS dollar nawo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyeBulawayo Traders Association unkosazana Debra Mukasa uthi impilo isinzima kakhulu okokuthi abantu sebezama amacebo achiyeneyo ukuze bengalambi.
Nxa sikhangela ngezintengo yempahla ngapha eZimbabwe ukuthi sezikhwele kanganani, zikhwelile kakhulu. Siyananzelela ukuthi abantu abasenelisi ukuthi bethenge ezitolo ngemali ekhona phakathi kwethu. Abayenelisayo yibona laba abaswayiphayo ngoba uyabe uswayiphile vele yimali i-plastic money ongakwazi ukuthi phakathi kwemali yangkhona kule malini le mali ehamba nje ezakho yakuhulumende emalini esinjenga amathixo yibo abayenelisayo ukuthenga. Thina njengoZulu njengama-vendors kuyasehlula ukuthi singene ezitolo sikwanise ukuthi siswayiphe impahla ezinjengama-grocery. Singananzelela ukuthi nxa ungena esitolo impuphu i-10 kg i-roller mill nxa uyiswayipha is 800 or 900 khonapho kusaka ku-1000 bond. Ungayikhangela yona le imali inkalakatha yemali ukuthi nxa usuphuma phandle usemkambeni ephandle iyenelisa ukuthi ithenge amasaka amabili ayi-10 kg. So ufinde ukuthi thina ngapha njengama-informal sector sithwala nzima kakhulu ukuthi sikuthole lokho kudla ifiwele layo sisitshaya kakhulu.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Lennox Mhlanga uthi intengo yokudla iyakhwela lanxa abantu bengatshengiseli ubuhlungu bayakhala abaningi ngoba besazi ukuthi akula lapho abangathola khona isisambululo.
Ye intengo iyakhuphuka and abantu bona labo bayakhala ayisikho ukuthi bathule. Abantu bayakhala sibili kuma-platforms amaningi lapha nxa ukhangela ku-online nanxa abantu nje bezixoxela nxa abantu bengena ezitolo lapha abantu bahlaba umkhosi kunzima sibili intengo ikhuphuka every day. Ukuthula ayisikho ukuthi hatshi abantu bazithulele nje akula abakuzwayo kukhona abakuzwayo but abalandlela yokuthi bengakhala ngayo kuhulumende. La uyakwazi ukuthi bekulenketho ekade khona ama-elections nxa ukwazi vele nxa kulama-elections abantu bakhuluma ngento eziningi ezihambelana ngezepolitiki kodwa okumangalisayo ukuthi iindaba zentengo lezi kazizange zibe i-subject engathi ingaba i-subject yama-elections. Abantu bona kade sebengibonakani sebevumile ukuthi khona lokho kwenzakala e-Ukraine ingaba yikho kubangela ukuthi intengo ikhwele lamafutha ukuthi akhwele. Okwesibili imbangela ngibona ngathi imbangela kakhulu ikakhulu yilokho okuthiwa yi-speculation. Into zingakhwela international njengamafutha lokunye ama-inputs angabe khona laba abalungisayo impahla lezi esizithengayo balaba basebekhuphukise be-speculator befuna ukuthi bangani baqogelela izimali zabo lezi ababezifakile eziyi-foreign currency.
Umhlanga uqhubeke esithi abahuquluzi benotho obamba zonke kumbe ama-cartel yibo abenza intengo iqhubeke iqansa.
Ama-cartels akhona eZimbabwe abantu abaningi bayakwazi khonokho ama-cartels lawo ama-company amakhulu ayiwo I was able to get a price. I think in young is in business to live. Won't give up for Bella and which I suppose is quite a TV, Miss Sibana, what a Hulumendi was in Genena, or Abandu be Shabon Kosu the Arch, Abu Duman, which is Papong Queen Zanji, Kunga Lambangin, Uti, Bakwenze, Isinqua. Gaze Agala goes in Patlanji, as in a Kayo and Gabo, Otra, as Karatin, Embilinze, Uti, Integra Pongu Quenanji, Patti. Kungabi lendlela yokuthi abantu bangakhala ngakho kuhulumeni ukuthi kanti indaba impahla lezi zikhwela kangaka kanti kuyilo kungabe kubangele
intengo yamafutha ezimoda ukuthiwa yiyo ebangele ukukhwela kwenye impahla lokudla ibikwa yehlile emkambo womhlaba jikelele kodwa eZimbabwe intengo yokudla lokhu ingehlanga ngimele iStudio 7 nguChrist Gande ngiseWashington DC.
Manje wathi sizwe abanye babalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo ngempumela yokhetho lama by elections oluqhutshwe ngempela sonto edluleyo.
Mama uDubesi labo ngalokuthi sile eziningi esizikhangeleleyo. Ipolitics kakhulu idinga ukuthi umama atshone esemgwaqweni, atshone ehamba esemaralini ekhuluma phambi kwabantu. Ubusucabanga abantwana ngekhaya ukuthi baye begcine ngobani, bekhangelwe ngobani. Lazi abantu bethu emakhaya ngapha bakhangelela ukuthi omama bakupolitics bakhangelwa njengabomama abangelambeko, omama abangazigcinanga ikakhulu. Yeni ibile ndaba yona le njalo yokuthi omama xa siphakathi kwamadoda basuka babe baningi obaba basikhulele sedlule kodwa ye bakhona sibilo mama abazimisele ukungena kupolitics omama abazimisele ukuma but isikhathi sokuthi bangene phakathi kuba nzima ngoba labantu ungazukhangela uzafica ukuthi emaralini kugcwele omama kodwa nxa sofika kuthiwa sokukhethwa umuntu ozabamela bakhethwa baba. Mini igama lami nguDebra uMrs Mahunda. Lami singe ngami endaweni ezinje lanxa ngaza ke ngene kupolitics kodwa into engangizinanzelele ezenzakalayo phakathi kwecommunity.
Sanibona 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 abathandekayo. Mina igama lami nguNqabutho Kwadube ngesikole seRefraposi. Mavoti ngibona aqhubeke kahle impela kakhulu ngoba yonke imininingwane vota uyi-1 uwedwa njalo kubakwa lapha e-polling station akukho khona phana ama-box ayahamba aye kuphi nakuphi. I agree, but I'm not. Yeah, but the weather and the morning and better is what they don't go for me than you want any amount of pantin. Even a Singapore, and Jalo must hotel is answers for hotel. Why you just consent for your estimate? The ones which I'm a project and I say is cutting while getting a party. Size as which man away to water, Mutok Catalyst Malificant, Porter of Hotel, Moon to. Also, was the thing with a new in the thing in the Kulenja, the Salanja, and that way. I over told him to be a woman, but long as we can't eat from the inn
Hello, Mina Mutsushim Tombe, me and my elections as a carrier so far so good, but with the inn, a district of Cholocha, I'm not so happy in Ayo. Because ngendlela okwenza ngale ngakhona I don't think ukuthi the people are still voting for iZANU PF but kwezinye indawo ngijabule kakhulu isisi when it take over.
Salibonani njani, siyabonga sibonga ukuthi ama election ahambe kahle asekhaya kodwa kule nto engamphathanga kahle mina ukuthi waye abantu besukela abantu basechurchi bethi yibo abavotela iZANU. Icholochi yenzena abantu beyizonde kangaka.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwalama by elections. Ezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uveze ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nxa lidlala lisekhaya. Kubika intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leyadange 3 kanyangesonto, uMpofu uthe kuyamthokozisa ukuba kulezi nsuku iqembu leHighlanders lidlala kuhle nxa lidlala lingekhaya.
Siyathokoza ukuba sinqobe sidlala singekhaya, njalo lokhu kusipha isibindi. Ngike ngatsho ngaphambilini ukuba sifuna ukwenza inkundla yeBarber Fields ibe kundla engaqunywa lula ngamanye amaqembu. Sifuna ukunqoba yonke imidlalo yethu esidlala singekhaya, sibone ukuthi kuzakwenzakalani. Okunye njalo okusipha isibindi ukuba abagadli bethu sebewatshaya amambule.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeJuni engalane nemiklomelo, njalo lilemiklomelo elitshumi lambili. Lokhu kutsho ukuba lithiwa ngemiklomelo elitshumi liqembu elihlezi phezu kwengalane yeleChicken Inn lona elilemiklomelo engamashumi amabili nambili. Iqembu elinqotshwe leHighlanders ngesonto eleyada lihlezi endaweni yesibili nxawasuka emsileni, njalo umqeqeshi walo uGenesis Mangombe uthi kumele bakhweze amasokisi ukuze baguqule leso simo.
Kumele sibe leqiniso lokuba nxa sidlala singekhaya siyanqoba, ngoba lapho sihlezi khona engalaneni yomklomelo akusilungelanga.
Iqembu leWawa yilo elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane lemiklomelo emihlanu, njalo elinqotshwe ngeleCranbourne Bullets elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi kwengalane nge-3-1. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leBulawayo City lona elitshaywe nge-3-1 ngeleTriangle, njalo elilemiklomelo eyisithupha. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi labo kuzamele baqale ukunqoba nxa idlala bengekhaya.
Into enhle esingayenza ukuba silungisise indlela esidlala ngayo nxa sidlala singekhaya, ngoba nxa sihambile sisenkundleni zabanye senelisa ukuphenduka siphethe imiklomelo. Yikho ke kumele silungisise indaba yethu nxa sidlala singekhaya.
Phezu kwengalane iqembu leChicken Inn lona elinqobe elengezi Platinum ngethu kanya likhokhela eleDynamos elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emithathu ngemva kokuba eleDimbare linqobe eleHarare City ngethu kanya. Iqembu leDynamos lemiklomelo elitshumi lathoba nomunye, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leTriangle lona elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu elike lahlala phezu kwengalane okwamaviki ambalwa eleMonica Diamonds lisendaweni yesine lilemiklomelo elitshumi lathoba nombili, njalo libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele FC Platinum ngempela viki edluleyo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lwama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi wephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo oka-2021. ELiRussia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine eKiev kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.